Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande hobisi phayindaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 ngcwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimoto idinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufanele lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomba.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo i-voters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqwetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hathi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezicingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabugxili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonoko, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukugqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshane nje elilodwa hatshi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti
khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu laphana ephepheni kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa i-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi be-ZANU-PF abayibusayo i-ZEC kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba i-ZEC kuzakuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapholisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla le-CCC lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziva uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu eleZANU-PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abayi-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalanga ephiwe ama-instruction ngaba amapolisa ngaphakathi politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye. I-ZANU iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma ibintu bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke the campaigner besenza amakhara labo sikhangelele ukwana amapolisa fanele ku apply umthetho universally equally and fair manner ekuba bonke kwe abantu abakhankasayo yabo.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe. Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu ye imhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe saplayela emapholiseni njabe siyabe siveze sobala ukubana sizahamba njani, sizaqala sikhathi bani, and as part and parcel of our mobilization efforts abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program. Nxa kuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokhu abavumeli lokhu, so thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kusinyabona.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7. Lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda uvakatshele esigabeni semzilika zimpophoma kobulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kule ndawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka.
Asincedi ngalutho la abalobe sithembisa amanga bethi bazasincedisa, hayi akuyo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili
angarejistele ukuvota wasancedi ngalutho.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikukhangelele njengama-youth siyabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo, kusuke le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala ePopoma uthi abahlali balendawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asinamagesi, amanzi, imigwaqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba ikliniki ukuze sabe singenazimali thole ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 siphilayo, thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelo Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo
kodwa sinezikhalazo njengabomama abatsha, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphuthiyo. Asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. So thina sikwazi ukuthi sithulisa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yethu wesifazane oncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu sifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufanele lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama kuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tafumanay yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yasempophoma lemzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekathi sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula ama factory avalile savotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezano PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change TCC umnumzana Desmond Makhaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers i-issue e-devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
abamabandla ezombuzazo aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikamela mu-ezra jesus banda
asambeni madoda siyovota
Osiyabonga Ezra Chista okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni ithi lichona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafundiyo lithini abantu bethu abayekela izikolo lithi sasa labo linga kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana bazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na abantwana bafuthi yibo abazasala behlupha abantu bethu asikunazeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo bayafunda bayahamba beyofunda phesheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo 1980 sasichona sigidiswa khona ngale kuthiwa kweziphungwe sichona sihlatshe iswa sigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezokuthiwa pasi lobani ngalesi sikhathi uyasubona impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyi phambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutshwanga labana othi ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadanisa shem lokhu kodwa abantu bakithi hayi asivoteleni inguquko
studio 7 zamile emsakazweni siyakhuluma umsebenzi iyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF kanti lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano phela irigame naleyo ngoba ma uzathusela umuntu ukuthi engavoteli i-opposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomtshisela umuzi irigame yonaleyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe okay ngoba ma siya kwi-election akwazi wena lapho kwena khona
ndule kakakakwa. So asikubeke sithi makunga wini TCCC bona ndo TCCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapho ezikhona ngumuntu wezano bemxotshe khona lapha lapha khona ngoba awunye ukukhuluma uPaula ngento engakwenzeki kuyiwa ku election ayikafiki election. So asiphile nje abantu onwandawo sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngoba bawinile kodwa izinduna lapho ezano sebekhombisa ukuthi election lesebeyirigi ngoba vele masebe sithi bona bazaxotsha abantu esigabeni bawazi bona vele after election babe yibawinile asokuwina lokungurigabantu bezimbabwe amazimbabwe kumele azikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith. USmith wayelochulo njengolwezano nododa ngibona olwezano solithi bawesi ngoba lo muntu kasavumela ukwenza intando yeningi akusakhethwa umthandayo. USmith wabayekela bahamba ke-election bavote. USmith wabayekela balwa la baze bathatha ilizwe ayizano ayisafuni isiwestern o-ASmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku-20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokhu
siyabonaso ukucela ukuthi kathi abantu kungani sokuthi abantu bayavote lapho njalo sesivotele ilogo yezapho sonke sithwale iyo kwaphana imfundo kodwa sibe baningi ukuthi yonke indawo lapho banakhansela khona okungalali kwini ngabantu kuphela kwini ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izama ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke nje ukusarinde babe lingazitabali lisila ngimpuhle yamila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kathi izama ngeke sikusarinde umbuso sivotele zizapho sonke sithwale kulokho ezathwale mpela vote ibe nabantu kulezo ndawo lam lezinye indawo engathi kala makhansila khona ibe nabantu abayidlula khonapho kungabadlali konke izane ngayala zombuso uyabonga studio 7 mpela lingifuthele
sabaze studio 7 sanibona sihlale sekuzodaba siyabaza abantu babanipezani p f nge-propaganda abahlala be-slmdini kise sithenjiswe saze hlobo sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze sisebele kulinge sibona lokulizwe ubukhazikhazi bamabhota akusenzela ubukhazikhazi bama-airport akusenzela ulithi ubukhazikhazi bephalamende akusenzela benefit abone. So sizwa uma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhota basitshele ngamaphalamende akuthina kusincede kholokho lokho kubenefit abone ngoba bafuna ukube behlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-airport ezina-airport thina abantu esihlala emapi siza ngakhona nto kusibenefithi ngalithi into esiyifunayo kuze lifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube le mali emabhenki kube netshahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zenezo zinto esiyifunayo ubukhazikhazi bamabhota ubukhazikhazi bamaphalamende vele akusenzela ilithi akusinto ephela usiko etafuleni lokhu kuye bazenzela bona babazabaphaba abaye babaphezu futhi nibavela ama-apps as-afrika so
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le audio uma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupiyef lasephalamenti ayingi mina ngizivuza ukuthi kathi o-Job Buzikhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupiyef esibabonayo bephomba ukukhutshwa kuthiwe kala cala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalo owayetsha umuntu lo kuthiwa umtori lo umtori lo owayegqoke i-t-shirt eyi-green lo etsha umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kunalo warepa umntwana ona-12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sekuselivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona isidubo olukhona elizweni izanu izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusuya kubo-February kusuya ku-April kusiya phambili le baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni ozama impilo besekhaya la kodwa izani ingawuyi ingariga phumelele ngerigini baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe siyahluka next year April South Africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphumela ezweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba ihlupho lukhona izanupf izanupf ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya ubatshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni khathele ngalaba abantu laba since 1980 kwasembusweni but ilizwe selifike ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi basibavotele utshintsho. Ngiyabonga ukukhuluma ngumasenga ngilapha kobulawayo ephumule emadonsi
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe wonke abazali bethu enisizalani sekhaya ngisho labo abasapota izanu lisapota kanjani izanu kulali lizwe izikolo azikhani konke ematabo egwanda amabhodozi everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni yini ingane zenu ezifile emazwe kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho nibese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyanicela bakithi izanu ikiphume sesidubeki kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyanicela. ngiyabingelela nonke
balubonani basakazi balana reservation amadlawazi engingathi akhampanele umnani kakho bamenza ukuthi isadini xa ngempela ngempela bezo imisebenzi gakho iyazikhampeni yiphi imisebenzi esitshela ngebhoti lani lebhoti ibhoti ingaidlulisa lokhu akuyisayo noma ingaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo kwazo into esidingayo emgqoke bantu ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ilungisisa imali alungisise ezibhedle alungisise imigwaqo yilezo zinto ezikhanywe ngabantwana basezimbabwe konke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono kanye lokusitshela ngebhoti elengani izinto vele sizingelani lazo omnye wakwasitshela u-Angwenspanda wasitshela ngamahelicopter uthengwa kwamahelicopter singena lapho kuza sizane siziqhubela lezo izinto esizidinga kantizo lezo ungathi khonapho uyamtenela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlobo ekhaya sesifuna lizane semalini silungu 1-2-3 silungu 6-8 kwabonile ukuthi asenzanga kuhle this term ningasinika sizenza ngcono ngabe kungcono ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kunemisebenzi abayenzayo kulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuka esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bephendla emlotheni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abakazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tamura Igwekwerere ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii umnumzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu kwatsha lezakhiwo eziningi kwatsha lendawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane mdabu weHawaii. Le into edalisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangele ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba, uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini ingxenye ye-United States of America. Lokho kutsho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States uyangena la kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakaleyo elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo, yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe nalapho kule mpahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi, okwekhaya hayi ngomumo khona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelane layo eHawaii kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi njalo abe le ndlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenzakele lokho. Hayi ekhaya ngomumo khona kathi hayi iqiniso sibili ukuthi khona. Nxa kungenzakala into enkulu njengaleyo hayi kuyabe sokuyipha. Hayi ochileyo, ofileyo, olahlekelweyo yikho lokho. Hayi akunanto esingayikhangela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede, ancede iloba ngubani. Hayi, hayi akukho lokho.
Hello ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.